icala leli umfana ikhomona so licala elingayisilo cala elethusayo licala isikhathi eziningi licala elandise ukuphelela e-police station ngoba amapholisa avunyelwa ukuthi akhangele icala yabona ukuthi umuntu ulimele yini kusetshenziswa isikhali kumbe kusetshenziswa okunye yini kumbe kuyini okuyabe kuthatha indaba khonapho so izikhathi eziningi ikhomona so amapholisa ayasesifine noma $20 whatever amount ufisa nicharge westationary ibona kukalutshwana ukuthi umuntu ahambe ecourt ngicala lona lelo lokuthi ungangafika ecourt bafike anithwe ibail ekhomuna so licala elincane njengoba ngithi ukuthi licala amapholisa lo aliavukele ukuthi asise ifine ambhadalise ifine umuntu icala lakhona liphele
njengoba sisizwa ukuthi lamhlanje uyabe ezaphamba emthethwandaba ngolunye udaba lwakhe lolwana olokuthi bafuna ukuthi bayabelane impahla zabo lokunye okunjalo okugoqela labantwana ukuthi ayisiko yini okungaba kwenze ukuthi umanje athathe lesi sinqumo esokuthi avalelwe
vele ukuthi izikhathi leli okukhuluma ngalo leli labantwana lokwabelana impahla lelo that case esivu phakathi kwakhe lomkakhe i-common assault normally it's a criminal offense licala lapho kuyamphambase khona umthetho welizwe so awahambelani lawo macala atholiswa nje okuthiyeneyo lesivu elokwabelana impahla labantwana naleli lokuthi kuphambaniseke wephule umthetho welizwe lonke so hhayi akumelanga kungenelani.